Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 5 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezamandla olwezera solukhweze intengo yamafutha ezimota okwesethelwa ukuthi kuzabangela ukukhwela kwentengo yokudla ezitolo. Inhlanganiso emela isebenzi iZCTU ithi layo igcizelela ukuthi amankampani kahulumende kanye lazimeleyo akumelanga aphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni.
Imbono yasilawo lathi njengezisebenzi.
Amanzi awedolobho leGwanda avalwe ngeviki edluleyo aze avulwa izolo, kodwa izakhamizi zilombuzo.
Besingakatholi isivumelwano esikhona abasilobelene phansi ukuthi kutshengisele ukuthi amanzi la asebuyile ukuthi asoze aphinde ahambe futhi.
Ungumlingisi njalo engusomabhizimusi kwele South Africa uShona Ferguson obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe izolo.
Zintathu izizathu zokulandelwa kukaShona Ferguson. Ngombono wami, uma bebheka umuntu oziphethe umzimba wakho omuhle ngaleyo ndlela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu 35 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bedlula inkulungwane eyodwa 1,091. Iningi lababhubhileyo abalichumi 10 ngabakobulawayo, kulandele eManicaland leMidlands okubhubhe abayisithupha kumadolobho womabili. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lokhu liphezulu. Izolo kuhlatshwe abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lambili 32,927. Lokhu sikudabalunye inhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi iZCTU ithi abaqashi kumele balandele isixwayiso seCommission yamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission esokuthi amankampani kahulumende kanye lazimeleyo akumelanga aphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni. Li-Commission ithi ukwenza lokhu ikwephula amalungelo oluntu. IZCTU yengeze yathi ikhathazekile kakhulu ngembiko yokuthi kulabanye abaqashi asebebambela izisebenzi ezingahlatshwanga iholo, kanye labanye asebevimba izisebenzi lezi ukuya emsebenzini. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imbono yasilawo lathi njengezisebenzi ebese sikubeke kwabasobala ukuthi esikukhangelele ukuthi uhulumende akabone ukuthi ijekiseni iyatholakala kulabo bonke abantu abayifunayo kungelambadalo. Itholakale lula sibili kuzizalwane zonke nje ezifuna ukuhlatshwa, kodwa bakhona ke abangasoze behlatshwe ngezizathu ezichiyeneyo. Sikhangelelanga ke ukuthi labo bantu bangabanjwa ngamandla ngendlela esiyibona ngisukusenzakala okwamanje. Sesibona izisebenzi ezithize ezaliswa ukungena emsebenzini zincitshwa ilungile elithize. Sibona ama-benefits athize ayathathwa nxa kuyikuthi awula certificate mandate se vaccination ayisikho ke okufanele kwenzakale akukabi lomthetho othi umuntu wonke kahlatshwe ubengakazi ube khona nxa ungaba khona lawo ngumthetho esingawukhangela ukuthi awuyaphuli yini ilungelo lomuntu kodwa kwamanje ubungekho sibili sikhangelela ukuthi nje umkhankaso ukuthi abantu behlatshwe kube umkhankaso nje ovulekile ebantwini bonke abafunayo abantu bencedisana benikana information ekwanileyo ukuthi kuqakatheke okungakanani ukuthi umuntu ahlatshwe kodwa nxa kungakaze uhlatshwe asikhangelelanga ke ukuthi singancitshwa ke ama benefits athize kumbe waliswe ke ukuba uba lilunga lamakhampani athize kumbe ukuphathiseka emsebenzini ethize kayisiko ke esikukhangeleyo
izixwayiso ze-commission le libona zilandelwa yini
okuhluphayo nje ukuthi yona i-Human Rights Commission kayilamazinyo asiboni nje ukuthi kukhona ezakwenza ngemva kokuba isiboneke ukuthi lokhu asikwe emthethweni besikhangelela ukuthi iparlamente ke aluba iyaphakamisela phambili ke le ndaba nxa siphume ngalolu hlobo
umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU Igqweta likamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Tinomudayishe Chinyoka utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kabambi izisebenzi zakhe ngamandla ukuthi zihlatshwe kodwa uChinyoka uthi uyenelisa ukukwenza lokhu kungaba lesidingo ukuze kwenqatshelwe ukubulawa kwabantu iCOVID-19 Amanzi awedolobho leGwanda avalwe ngeviki edluleyo aze avulwa ngolwesibili. Amanzi la aqale ukuphuma empompini ngolwesibili kwezinye indawo izolo ekuseni abikwa avalwa ngenxa yezikwelede ezingabhadalwanga izakhamizi okwabangela ukuthi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luvale amanzi la. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube. Othi izakhamizi bese zithwele nzima ngokusilela kwamanzi ikakhulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19
aphume nje ngemva kweMunicipality of Gwanda sebehlangene lezinwa bakhulumisana bavumelana ukuthi amanzi avulwe yikho nje eqalisile ukuthi aphume
manje kuthiwani azavulwa okwesikhathi na kumbe azavalwa njalo
amanzi avuliwe okwemali inengi sibili engakabhadalwa ezinwa besingakatholi isivumelwano esikhona abasilobelene phansi ukuthi kutshengisele ukuthi amanzi la asebuyile ukuthi asoze aphinda ahambe futhi kumbe abuye azaphinda avalwe sikhangalela ukuthi sibe lokukhulumisana neMunicipality of Gwanda ukuze sizwe sibili ukuthi ngempela amanzi lawa abuye kwesikhathi esinganani ngamanzi ahlala ekhona kumbe ngamanzi azaphela ngoba into esiyikhangalele ukuthi nxa kuyukuthi azaphela sinanzelela ukuthi sabe sibiselwa futhi engozini ebese sizitshela ukuthi sesiphunyukile kiyo ngoba abantu bebevele sebethwele nzima kakhulu nge-situation enelathi siphakathi kwayo ukuswela amanzi kukakhulu sikhangelele umkhuhlane lo we-COVID-19 oyiyodingakala amanzi ukubana nxa ugeza ugeze ngamanzi aphuma egeleza hatshi ugezela phakathi kwekolutho akumelanga uthele ebhavini ugeza kwayamele ame amanzi esingathi ngesilungu i-running water ebesisuke sayiswela okwensuku ezithize kusukela evikini eliphelileyo kuze kufike namhla ekuseni lapho asekhona ukuthi bathole abanye kwezindawo emalokitshini kube kuyinto ezisha ubuhlungulelo kakhulu
zona insuku lezi amanzi evaliwe umumo ubunjani
isikhathi lesi amanzi evaliwe abantu beGwanda bathwale nzima kakhulu bebengabantu abebesebethwele ubunzima obungasaziwa ukuthi zindlela yini zokubulala abantu kumbe zindlela zokulitha abantu baphele baqedwe umkhuhlane we-COVID-19 abantu abaningi bebese bethwele nzima ikakhulu laba abantu abangala izindlela zokuthwala amanzi ngikhangelele into ezinjengezimoto ngoba amanzi ikakhulu abephuma eziboraneni ezilutshwane kakhulu kukanti khona ngale eziboraneni abantu ade behamba khona besawukha amanzi ubuthola sokuminyene okumangalisayo ukuthi i-social distancing liyana ekhulunywa yiyofunekayo ekhulunywa yihu ibingasanakwa kangaka kukanti abantu futhi kube lokuphikisana ukuthi omunye sefuna ukukha omunye la isithi ufuna ukukha bagcina abantu sebethintana kukanti umkhuhlane lo iCOVID-19 yabe ingavuni ukuthi kube lokuthintana lokusondelelana kwabantu ngoba kube kunzima ukuthi ungene kusambuzi endlini ongelamanzi ukuthi uthele lokhana uflash ahambe so abantu abaningi bebese bevele sebezingenela egangeni ukuthi ngomunye ngeyindlela futhi yokuspreada imkhuhlane ethize ngoba iganga lonke selivele selingcolile sekugcwele amaphepha egangeni ngikhangela into njengama tissue kugcwala egangeni indlela yonke ukuzidlela kuzindledlana lokuqumela konke lokho akusahambeki kodwa kungayisiyo impilo evele yabantu beyijaye abantu bejayelele ukuzigezela kizo zonke izikhathi
umnumzana Movin Dube isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association ubexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda njalo engusomabhizimusi kwele South Africa eyisizalwane sakwele Botswana uShona Ferguson obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshe izolo lapho obekuthe gwaqa umndeni wakhe kwathi abanye balandela bekunkundla zebulenjini abanye abalokhu bekhala ezimathonsi ngokubhubha kwakhe ngabe Zimbabwe abahlala eSouth Africa lakwamanye amazwe abathi kuningi okwakuncomeka ngomuyi iningi limazi ngokuphatheka kumidlalo yemfanekiso kamabonakude eka Generations Muvango Lo Rockville ingcwethi kwezokulingisa njalo owake waphatheka kumdlalo kamabonakude waziwa ngokuthi Makhorokoza uBhekilizwe Ndlovu uthi iningi labeZimbabwe belixhasa uFerguson ngoba ephethe kuhle umzimba wakhe ngokuqinisa eleziqwanga njalo ewulobalobe okuchiyeneyo okuthiwa ngamathathu ngesilungu okukhwabithwa liningi labesifazane kumbe abesilisa abaqhuba inhlelo ezifanayo uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba
Zintathu izizathu zokulandelwa kukaShona Ferguson ngombono wami okokuqala uFerguson yindoda ebibheke kakhulu umzimba wayo ijima kakhulu inamathathu izinto ezithandwa kakhulu ikakhulu ngabantu besifazana uma bebheka umuntu oziphethe umzimba wakho omuhle ngaleyo ndlela nabangamadoda abathanda ukujima babeyibhekele ndoda befisa nabo ukuthi ngabayafana na nayo kodwa aba kulezi nsuku nje abantu abangomama bayakhululeka babaze impela ubuhle bendoda uzumangale nayo so isizathu sakuqala leso isizathu sesibili ngokubona kwami yikuphumelela kwakhe kakhulukazi emsebenzini wokwenza izinto ze athi hayi ukuacta kuphela ungakhumbula okukhulunywe ngusilo makhe kancube uthele indoda vele ibingekho ekutheni kangako ngesikhathi nokhona but iqale ukukwenza ma ikakhulu isinaye yasingena yona yaba ngusomabhizimusi more than just umuntu opresentayo so kunokhiyana abantu bakhawukela babona ukuthi hawu lo muntu wenza into enhle kangaka engumuntu omnyama ngoba balushwana abantu abamnyama bagcina bekwenzile khonokho bakwenze kuhle okwesithathu yiyo ke leyo nto yokuthi ube phethe njani unkosikazi wakhe bebengabantu labanabo babili nokhona abathanda ukukhupha phandle indlela abaphila ngayo ngezinye indlela singathi bebephila phambi kwamehlo omphakathi bedlala behlekisana besomisana ngendlela ezihlekisayo ezinhle ukuthi ma uyibukela into yakhona ungumuntu ongumama ubona ubaba othanda nawofisa ukuthi hawu ngikrikani nami nje waye bengatholi ubaba onje bese usithi ma ungubaba sometimes uqinise impela usiba nejelasi ukuthi hawu amanye amadoda amadoda aphatha abafazi babo kahle kanje. Into osaziwayo abaningi ungakhumbula abagcina sebebanjwa kuthiwa ube nalo mfazi bese banjwe seganga lalo yena akazange kubena lezo zitori.
Kulo bandlululo yini? Nxa izizalwane zeZimbabwe sezikwele South Africa ukuthi ziyabe sezilandela labo abakulelo lizwe. Lanxa sibona ukuthi laye ube ngwelinye ilizwe kodwa abengachasi abanye babo abavela kweZimbabwe abaculi kumbe abalingisi. Bathatheka yini abeZimbabwe ngokuxhasa abanye?
Well, ma kungela izinto ezinhle ngakini kuba nezinto ezimbili ezenzakalayo uyakhona ukuthi ube ngithathekile yebo sulokhu ubona kwabomakhelwane nokudlu susidle emzini ungasafuna okwangakini okwangakini nje uvele ukwenyanye kuyenzeka khonokho bese kusiba nalokho ukuthi if kunento zabanye ezinhle kubomakhelwane ngakini zingekho kube ngulwana onyanyayo obe nomoya omubi uhlale nje ungumuntulwana o-criticizayo osolayo okwenziwa ngomakhelwane. So kukabili kuyinto kwakhona. Kodwa-ke esikubona kakhulu ngamaZimbabweans ukuthi ngenxa yokuthi i-arthi yeZimbabwe owezomdlalo seZimbabwe lezebhola for example aziphumelelanga kakhulu. So abantu beZimbabwe-ke basuke baba ngabantu benhliziyo nje yokuthi bahawukele kwabanye and akusonto embi njalo akusonto enhle kuphakathi laphakathi ngoba if kunjalo kugcina kuhluphe ekutheni khona bengasakhuliswa kwakubo susidle emzini usugqoke emzini usuzigcina ulala nemzini ugcina ungasalungiswa kwakho kodwa kona kungumoya omuhle kodwa ukuthi umuntu uma ebona omunye umakhelwane esenza kuhle ambuke if ethe wambuka abesefunda ayenze lokhu okwenziwa ngumakhelwane wakhe. IZimbabwe in terms of okwenziwa ngabantu bemidlalo hayi sikhanyane asikho kakhulu kokwakithi. Inkinga ikakhulu emathebeleland more than ngapha emashoneni ngoba emashoneni uzathola ukuthi kulabo Alec Macheso abaculayo lezinto ezinjengazenezo Oliver Mtukudzi abagcina besiba ngama-international figures kodwa abemathebeleland mhlawumbe kukhonokho ukuthi siseduzane nobuhlobo bakudala ne-South Africa kukhanyani singapha kakhulu e-South Africa in terms of music nezedrama.
Lo-ke ngubhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezokulingisa njalo owake waphatheka kumdlalo kamabonakude waziwa ngokuthi Makorokoza. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje besikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uselaye amakhansila ukuthi engayi emfeni ukuze bakhuthaze izakhamizi zaleli dolobho ukuthi zingayi embuthanweni lapho okufiwe khona. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi ibandla le-ZANU-PF lincoma ukuvalwa kwenhlanganiso ezizimeleyo eze-Harare okwenziwe ngeviki edluleyo. Lo msakazo uthi unobhala waleli bandla umnumzana Obert Mpofu uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo ezikwezinye indawo zelizwe lazo zivalwe nxa zingaphanga uhulumende imininingwane yazo yokuthi zisebenza njani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani ngakuStudio 7, ngiyaphila kuStudio 7. Tinjani kodwa khona ngapho? Hayi, namphilile. Likhuluma lo Kevin ngakuSibanda ngibetsholojo. Akaliphosile lami ke ngizwe ukuthi liyake limphosile phila lami khona ngapho kuStudio 7. Indaba ehlala sikhala ngayo. Mina ngilesimanga sabantu bakithi. Abantu bakithi bakhala, into abayikhalela mina senze sithina abanye abantu sesize singasayazi. Into ekhona abantu bakithi kabake bezame ukuhlala phansi, behlangane, bebambane. sisekele ukukhuluma ngamanye amaqembu kabi. Iqembu lizosinceda kulolu hlupho esikulo eZimbabwe kabalazi. Ukuthi kumbe uSibangelizwe ukontesta kuZaphu. IZaphu mina ngibona ikahle ngendlela ngendlela abakhuluma ngayo mina kalibona iphutha. Ba uSibangelizwe siza uzoncedisa abantu. Njalo silama ovethi silabantu bonke. Kanti njengoba nakunje abantu bazokhululwa ngubani? IZaphu mayivuka iyo ezakhulula abantu. Yezaba yenza abantu ukuthi bephume ekungcuthungcuthu yonke abalayo. Leyo ngcuthungcuthu abazaphuma kuyo ngibona mina kuyiyo ezihamba isize abantu. Umuntu nomuntu kakhulume ngeqembu okilo. Lezano inje ilelungelo lokuthi izenzele izinto zayo. Laba lezaphu ilelungelo lokuthi yenze izinto zayo. IMRPL ilelungelo lokuthi yenze izinto zayo. UPeter labo lelungelo lokwenza izinto zayo. IMDC ilelungelo layo ukwenza izinto zayo. Thina into esikhalela asikhalele ukuthi sithole kuze kutholakale iqembu zabalamandla ukuthi likhulule abantu ebunzimeni lobo esikibo. Na ngiboni into nje eyingxaki ebantwini. Abantu bakithi ukuthi kasibambananga, siloku kubandlululana kakhulu, siloku sholana kakhulu. Lento esiyisolayo kasiyazi ngoba uzokhuluma ukuthi leli lizakhulula liyehluleke. Abantu into enhle ukuthi kasibambane, sihlangane sibe moya munye, siyenze into eyodwa. Ngiyabonga Studio 7.
Salubonani msakazi. Lapha konshwazi kulamashotsha lapha konshwazi. Babamba abantu bakhiphe ikamaflashi bese behamba besiyabamba abantu beboda. Bese bebatshela ukuthi bengakhulume bebathathela imali bengagqokanga ikamaflashi bebabamba nje bebathathela imali.
Kubalaleli be-7 labasakazi intshontshe konke abe-Studio 7 lomhlabezulu. Ngifisa ukuthi ngibekele amazwi ikakhulu akhangelane lali nhlanganiso le kuthiwa ngeyama-opposition parties i-Polat le sithenga abantu ngezimoto. Polat veleka injongo yayiyeni lanto eyenzayo kayilahlekanga kukhonokana ekwenzayo. Yikubona uChamisa upresident wabantu engazange athande vele ukusondelela khonapha. Wavela wakubona kuqala ukuthi vele injongo yakho ikudiliza i-opposition ukuthi izokhokhela ngomnangakho enkulumeni. Akulanto engapasi ikhokhele ngomnangakho. Kwaye vele edinga khona lokhu ukuthi ayinike uChamisa amahhovisi amahle amnike imoto enhlukwe yomalisayo abe sebemtshela kokukhuluma bese sisiba yi-opposition e-controlled ekhuluma lokho okufunwa ngobusayo. Lokonokusebrikeni kayisikho lokho umnangakho ayokufananisa lakho kayisikho kwe-Labour Party lelo kuzente le-conservative akuhambelani. Lokona kuphucukile lona katshelwa okukhuluma ukhuluma kufunayo kodwa-ke lokhu kwakithi yizibi zelo kuzente futhi singathi kumbe vele bavele bathengwa khona kudala abakaza bathengwa ngama-keep-keep kathi sibenikwa kwizinto ezizababamba ukuthi bahlale kulokhuze ngupholadi nxa kulezinto ezenziwayo sebetshiya kube udayi kathi sesiyavotela ukuthi
hawu sanibonani sanibonani ku-Studio 7 kungaba kuhle maniphilile lonke nabasakazi bethu ku-Studio 7 abasikhiphela iindaba ezinhle. Sikucelayo ukubambana elizweni lakithi ukuze kukwaniseke ukuthi sitha siphume siyi-ZANU-PF. Kodwa thina singaqala ukungabambani lokungazwani. Omunye ethutshele ukuthi votelani uSibangelizwe, omunye ethutshe ngokuthi votelani Mthwakazi, omunye MDC kuyoba nzima. The more thina ma singazwani sixabana, iZANU-PF ithole ipower. Okwamanje kuyadingeka ukuthi abantu babambane. Iparty esiyaziwe ngaba ngunumber 2 i-MDC Alliance. So asitrayeni ukuthi ma sifise ukuthi ilizwe lakithi liphumelele, asingeneni sonkeni ku-MDC Alliance lapho kungaba lobungcono. Kungaze kuthiwe i-MDC ngiyabelungu, akunandawo. Abelungu vele kudala besabusa, imisebenzi beminingi elizweni bekuright. Kodwa kwamanje sokubusa iZANU-PF ilizwe asibone kusiba lokuphumelela.
Salibonani bathungameli be-Studio 7, ngibingelela kweZimbabwe omuhle oswela ababusi. Ngisithi mina kubaba uChamisa sicela ukuthi enze kahle sibili, abone ukuthi ama-voters roll enziwe kahle, abone ukuthi ukhetho abazibambeli lubanjwa ngama-organization azimeleyo ukuze phela singawina singathathelwa. Akusebenzi ukuthi sibe simvotela bamthathele aye khothi ngezano. Akusincedi njalo kumele sicabangene ukuthi nxa kusenziwa ama-election kulabantu abafayo bebulawele ukuthi abe-MDC singandisa amangcwaba nxa kusehlula ukhetho lungavumi ungavumi ukuthi kuvotwe akume kuze kulunge konke silomnyama ngoba kulabanye abathengisa abazenza ama-opposition abakuzano PF abakuthi ukhetho alwenziwe luraiti so babachamisa sithembe wena sicela ukuthi uthungamele njengomuntu obonayo ngiyabonga mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanye ngisibingelela udadewethu uMakhanye enkayi sithi phambili nge-MDC ngibingelela abasecrossini ngibingelela unsingi uThabane bonke we-MDC ubaba uBhebhe enkayi sithi mina phambili nge-MDC but kumele sibone ukuthi senze into ephumelelayo ye ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Balaleli, siyalicela ukuthi lingathumezi imilayezo ekhuthaza inzondano ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika usibalukhulu wesiqinti seNew York umnumzana Andrew Cuomo uqhubeke esala ukusuka esikhundleni sakhe lanxa sebebaningi abathi adedele emuva ngoba isethethwa amacala amaningi okubamba abesifazane bengafuni. Umongameli Joe Biden ongumngane kaKhumo laye umcebise ukuthi achiye isikhundla ngolwesibili kulabafazane abambalwa abathi uKhumo wayebabamba kubi njalo ekhuluma amazwi angahloniphiwo. Ugatsha lwezemithetho lwacubungula udaba lolu lwathi kulobufakazi bokuthi lakanye wakwenza okukhulunywa abesifazane labo uKhumo. Kodwa yena uKhumo uyalandula lokhu. Kolunye udaba umthetho wokwakha infrastructure bill obusuvunyelwene ngabamabandla omabili ama-Republicans lama-Democrats usumiswe kancane ukuya phambili kulandela ukungavumelani ngezinye iziqa zalomthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson.
Msakazi eqinisweni kunzima ukuphendula lawo umbuzo ungelabufakazi njalo ungazange ngibone into isenzeka kodwa kangibuye ngithi mina gakuthunqi ntuthu kungenamlilo ngakho ke ngibona ngathi singakayenza isinqumo sokuba ukwenzile noma kakwenzanga simphikele noma sivume ukuthi hayi liqiniso lokwenzekileyo siyabe sesuke sakijima saphambili kukanti ke ngibona ngathi oqakathekileyo khathesi ukuthi ke sithi indlebe njalo sike sinikeze indlebe labo abeza lalokho ukuthi bathi badlwengula kasibanikezeni indlebe lanxa sibuza ngendaba yabo singabuzi ngendlela liyana engathi siyasola ukuthi hayi cha umnumzane lokhu angiyenze into enjalo ngoba umuntu ophakemeyo owazakalayo kakhulu lezikhundla njalo kakuthi ukuthi abantu laba abaphezulu kabagangi yibo kakhulu abagangayo njalo balendlela yokufihla ukuganga kwabo besebenzisa indibilitshi.
Nxa sikhangela amacala awetheswayo uGovernor Cuomo sizwa kuthiwa okunye ikukhuluma lokunye okungayisokubamba esizwa ukuthiwa kwenzakala. Nxa ukuqathanisa lokwenzakala ekhaya eZimbabwe ekhaya lalapha kwele Melika.
Ngibona ngathi kuyafana msakazi. Njengoba ngishilo emindleni yami yokuqala, nxa kunamacala etheswa abantu abanjengalaba abaphethe izikhundla osomapolitiki, isikhathi esiningi basebenzisa amandla abalawo ngokuba sezikhundleni zobupolitiki ukuba baphike njalo baziveze bona njengabantu abalungileyo, abantu abasebenzela abantu njengoba bonke babe besezikhundleni ze-public office. So ngibona ngathi kuyafana mina kakula mehluko izikhundla ngibona ngathi zisuka zibanikeze ubuqhalaqhala obuthize.
Lo ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi iZCTU ithi layo igcizelela ukuthi amankampani kahulumende kanye nazimeleyo akumelanga aphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni. amanzi edolobho leGwanda aze avulwa kodwa izakhamizi zilembuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.